Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkumo. Ezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa use Davos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho azazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela engaphathanga lutho. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga impahla emqoka phandle kwelizwe kungelanhlawulo ye-duty kulakho ukubangela ukuvalwa kwamankampani eZimbabwe okuza kwenza izisebenzi zilahlekelwe yimisebenzi. Kwezenguqu yeBhilithane selikwenzile njalo iqembu leManchester City ngokuphakamisa inkezo ye-English Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa use Davos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho uhulumende athi uzazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Umnangagwa usuke eZimbabwe izolo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali umnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani unkosikazi sekayinzenza obudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezijiyeneyo. Amaphepha ndaba kahulumende athi uMnangagwa uzakhuluma emhlanganweni oqondane labatshali bezimali kusasa. Emihlanganweni edluleyo uMnangagwa useke wacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe kodwa abanye bathi imizamo yakhe ayiphumelelanga. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe yahloniphe amalungelo njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo, uMnangagwa uzahlala ehlabela ingoma yakhe ethi Zimbabwe is open for business kodwa abatshali bezimali abasoze babuye.
Njengenjwayelo akulalutho umongameli azabuye luthwele ngokuba umonakalo usekhaya. Angaze ayehlangana labantu kowonke amakapital akhona emhlabeni abachumayeze ngobuhle beZimbabwe, abachumayeze ngakho konke okukhona eZimbabwe. Abantu into abazayikhangela yizenzo njalo bayayazi iZimbabwe le ababizelwa kuyo ukuthi iZimbabwe engahlonipha amalungelo abantu, iZimbabwe engelamthetho, iZimbabwe evuka ivalele amabhizinisi ithuba lokuboleka imali emabhenki, iZimbabwe lemali engathengiyo, iZimbabwe engalamthetho ovikela ama-contracts, iZimbabwe engelakhetho olukhululekileyo. Akula muntu ofuna ukuza le mali yakhe endaweni enjalo. Ngakho-ke nxa efuna imali ukuthi ize elizweni akudinga ukuthi azaye eDavos, uyalungisa ekhaya. Angalungisa ekhaya konke kuyaqonda. Abantu bazazibuyela bagijime bavele emagumbini amanomhlaba besiza kuyona le ndawo. Kodwa nxa ngabe kungamanga kahle ngale ndlela esikubona ngayo kuyisiya luyalo umthetho ungahlonishwa, amalungelo abantu engahlonishwa, akula muntu ozabuya alethe imali kule ndawo.
Abezanu-PF Ncube bathi imihlangano efana lalo iqakathekile kakhulu ngoba kulapho uMnangagwa athola khona ithuba lokuhuga abatshali bezimali.
Yeyona imhlangano enjengale iqakathekile kakhulu, ikakhulu nxa ngabe ilizwe lakho lime ngendlela efaneleyo. Kodwa ke kayilungisi lutho imhlangano nxa ungalungisa ngekhaya. Yikho nje ngiqeda ukukutsho khona manje ukuthi umele ulungise ekhaya. Iyabasebenzela yona limhlangano yeDavos abanye ngokuba amakhaya abo mahle, bayahlonipha umthetho, bayahlonipha amalungelo abantu, abavalela abantu amathuba okuboleka izimali emabhenki, bale mali ethengayo, imali yabo ilahlekelwa ngamandla nje ziningi izinto ezidingakalayo okumele ukuthi uzilungise ungakayi kuliyandawo ungahamba ungalungisa ngikhaya uyaphenda ukuphetha izandla ungathwalanga lutho yikho kuzakwenzakala imhlangano yona mihle iqhakathekile kodwa kulabo abasuka besiya khona basimele abezimbabwe asoze balethe lutho ngokuba ikhaya lonakele akulandawo yokuthi abantu bainvest akulamuntu ongainvest endaweni enjengale
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sike sambona kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uyajabula ngendlela umnotho odonsa ngayo ungathini nxa uqathanisa amazwi kaNcube lokuwa kwedola leZimbabwe imihla lamalanga esikubonayo kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto
Ngithi thina i-99.99% umnotho kawuthuthuki izinto ziyazisiba nzima kulalokho ekade ziyikho khona ibhondi nanti kalithengi liyadilika liyaphela du umnotho kawudala imisebenzi awulungisa izibhedlela abantu lokho bebulaya imikhuhlane izifo ezihlukahlukeneyo ngokusweleka kwemitshina ngokusweleka kwemithi izikolo kazila lutho kazila amabhuku amatitshala kaholi kaholiswa amanesi kaholi ama-civil servants ngokuhlukahlukana kwawo kaholi amaphodoli agcwele yonke indawo akulanto ehambayo yiwo umnotho kithi lowo nxa ngabe kungasebenzi lokho akusebenzi lutho lokho ke uminista ukukhulumayo asikho thina esikuphilayo phansi sibonile izwe lidilika lichitheka alisidaleli imisebenzi kalisondli kalisiphathi kahle kalisiphi imali yerenti kalisiphi konke esingakukhangelela emnothweni othuthukayo ngakho ke nxa ekhuluma ngokuthi umnotho uyathuthuka kalabo ufakaza kufakazelwa yilokho esikubona phansi angabe ekhuluma ngalokho okwenzakala emabhukwini abo angikwazi ukuthi kuthi khona umnotho uyathuthuka kodwa unodilika ngale ndlela esiwubona ngakhona kulalutho olumfakazela oluvumelana la ephansi lapha
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilakho ukulahlekelwa imisebenzi ngoba kulengozi yokuthi amanye amankampani engavalwa ngenxa yomthetho kahulumende osuvumela abantu ukuthi bathenge impahla emqoka empilweni phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty. Uhulumende uthi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo abantu sebevunyelwa ukungenisa izinto ezifana lechukela, impuphu, amafutha, irayisi lokunye mahala elizweni. Kodwa iZCTU ithi lokhu kufaka amankampani eZimbabwe alungisa izinto lezi ebunzimeni. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo
sesizabona ke kumbe ngama 175 US dollars lawa anikwa ama civil servants sesizaba exporter ke ngokuthi bazagijima bayethenga phela lezo zinto ukuze bafide imuli zabo kodwa balutshwana phela abayitholayo leyo mali okungiza kwenzakala ukuthi kuzabangela ke ukuthi iUS dollar leke idingakale kakhulu abantu bezama ukuthi beyithole phela ukuthi bekwanise ukuya ngaphandle kwamazwe bayethenga lezo mpahla nxa sezitholakele lezo mpahla seziphakathi kwelizwe ziyathengiswa phela ngemali eyangaphandle kanti ke oluningi lapha kaluyilayo leyo mali eyangaphandle kwamazwe so balutshwana ke abaza accessa ke ama-products wona lawo abaningi bazabe babona nje bengawoganisa ukuwathenga nxa ufuna uhulumende njalo ezathi uyangenela ke ukuthi abambe abantu ngamandla ukuthi bathengise ngemali yangaphakathi kwelizwe sizabona lawo ma-products ke asebaleka ke kuma-shelves ku-formal shelves esesiya kumkambo omnyama so ayisiyo solution layo i-import duty ekade itholakala kwetholwa ngukhulumende iza kwehla kodwa ke kuzisebenzi akade beku-manufacturing bangalahlekelwa imisebenzi nxa amakhampani abo ke eza aqalisa ukukompyutha ke labantu laba abakwanisa ukuwoja ke okuthize abaqade bekumanufacture bona phakathi kwelizwe.
Zikhona yini ezinye inkinga ezinkulu elizibonayo ezingavela?
Kungaba lama fake things ezingabuya, izinto ezingaqondakale ezingaba lengozi ebantwini. Sikubonile esikhathini esedlulileyo ukuthi nxa lingayekela ke izinto ezithize kube ngama rice, liyabona ama rice elingawaziyo lokuthi ahlanyelwa ngapi, ngama rice aqondileyo yini, alangozi yini ebantwini kwezempilo. Kuba lokunengi ke okukhona ukuvumela ke izinto ezinjengazinezo esingazaziyo ukuthi zivela ngapha ukuthi sitholakale kuma shelves ethu. So ka isiyo solution ngokubona kwethu, uyazama nje uhulumende singathi ke firefighting ubamba lapha lalapha nokuthi engavala lezi sikhala, njengoba sike sachoke ekuqaleni ukuthi ungani nje ngomuntu ogijima le bhakede endlini evuzayo ayizama ukukhongozela amanzi lapha lalaphana, amanzi evuza lapha lalaphana uzama ukuwavala angavaleki. Kuqakathekileyo ukuthi ulungise uphahla ukuze ke ungabuloku gijima ke le bhakede kumbe le gabha ke uzama ukukhongozela. So i-firefighting leyi ke hayi i-short term, ayisiko ukuthi into sibile singayikhangela ukuthi iyasoluva ke inkinga esiphakathi kiyo. Inkinga esilayo ke imali esiyisebenzisayo ke engasiyo stable. Aluba uhulumende uyakunazelela ukuthi aluba nje uyaqondisa ama-fundamentals zethu kuqala.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inkantolo yakoBulawayo yethe seyizigebengu ezine ebezintshontsha zihlomile isigwebo sokupika okweminyaka elithumi. Izigebengu lezi ngumbekezeli Brighton Spanda, uLindani Mpala, Bhekani Ndlovu kanye loMichael Khumalo. I-Chronicle ithi izinduna zetsholotsho ezinhlanu ziphume buthumuthumu emhlanganweni eziwenze lomasipala ngolwesine ephezu kokuthengiswa kwempondo zendlovu ngemva kokuba omunye ukhansila ezigconile sithi zidlala ipolitiki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibona basakazi baka Studio 7 labalaleli. Hayi no, siyakuzwa konke okukhulunywa ngendaba yeZimbabwe. IZimbabwe abantu bakhona vele kabanalo iqiniso ukusukela kudala. Lokhu ukuthi manje sebezokhala ukuthi Ukraine. Sonke lesi sikhathi phela i-Ukraine lingekho bekusenzakalani okuhle. Awuzange kwavele kwaba lento eyayinhle. Abantu basuka kudala besiza kulezi ndawo zako-South Africa, Botswana, zonke lezi ndawo ezinye ezithile. Lokho abakubalisayo ukuthi kuthiwe sokule ntshi ecosta ukuthi kube nesimo sokukhuphuka kwezinto, akusebenzi lutho lokho. Uyabona nje uma uwumuntu wehlulekile, zama nje ukuthi unikeze abanye abantu ithuba, kube nokubambisana. Ikuthi bona kabavumi ukuthi kube lokubonisana. Yabona le nto engihleli ngikhuluma ukuthi no, bona benezapho kunezano laphana. Kwaba le-liberal era abayenzayo abaphathi, kwaba khona omunye wabagreat warobheke Roger Mabelungu. So wasesiba ngumuntu ongasafuni ukuthi abanye abantu babambisane naye. So yinto ekhosta konke lokhu, akulungiswe kahle ngendlela ekahle. Ngudube lona okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, kanjani? Ngidala, njani badala lapho, njani badala. Hey, ngiyaphawula lapha abantu awe CCC. Abake bemancane nge CCC yabo le, kuthiwa yiWC, kuthiwa yiCCC. Abake bemancane nge CCC yabo le. Xa umuntu esindebeleni ufuna ukuhamba ku CCC, kanti ufuna ukuhamba lobani? Ongakuvala umuntu uma uphela ukuhamba uyivotele yo CCC. Ungakhiphi igama lokuthi abanye abantu kufuze bejoyine. Kwaye wena ungahamba uyijoyina khona ngayo. Kula muntu oza kubuza. Abantu beke indawo ukuthi imthwakazi ijoyina iTriple C. Wabe ngathi iTriple C izojoyina le mthwakazi. Bantu bakithi esindebeleni ake livula amehlo liphume endabeni zamashona lezi. UTriple C yakhona izalenzelana noma ingangena vele iza add more amashona esindebeleni. Into ezayenzakala. Eh, ngoba ngeke ekhiphe ishona esikhundleni ethi ufake indebeni. Kumbe ekhiphe ishona emsebenzini ethi ufake indebeni. Angeke kwenze khona ukuTriple C. Ngeke kwenze khona ukwadala ke livula amehlo.
Yivuka njani balaleli be-Studio 7, livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Mina ngingwelupane esigabeni seMalungu duzane Saint Paul. Ekhaya lapho enzalwa khona ngivusa umama uNhlanhla, lonkosikazi wamampofana, lonkomo RJ, lomalume uMpaul Ngwenya, uJabulani Ngwenya, umdala uNdevula laphana, lobaba ohlala ekana ngale eShawini kondani, ngithi kunjani emasimini seliqedileni ukuvuna. Ekhaya laphana emalungu sileyohlupho olwamagetsi, intambo zamagetsi ziloku zawela phansi sezile 2 years, zigcwele phansi khona phana. So besicela ukuthi i-government ingabe iyezwi i-odiyo yami beyesilungisela, ngoba singafelwa zinkomo sifelwe ngabantwana. Khulumayo ngingusobhuku wemalungu uNhlanhla Mahlangu okungiyomela isigaba khona phana. Ngithi ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo wendaweni yaseNkayi kosikhubukhubo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti like lingibuzele le iphathentsha leso kuthiwa ngiyabomama laba sebefuna ukuvotelwa ukuthi izimiselene ukuthi ngawini iDlizani PF. Nangazi ukuthi eZimbabwe kwayo kuphambaniseka kuphi. Maso kumele ukuthi kuyawina kuyangena abanye abantu abaphazamisayo. Mayesebe sithi ngabomama bafuna ukuvotelwa. Hayi hayi, kudlalwa kakhulu lapha ye. Ube bake bayekele okungamaphathinyana lokho okuningi-ningi lokho okungenancedo. Bavotele iphathe 1 eseduze lokuyina efana ne-CCC. Sibone ukuthi kungaba njani. Hayi.
Salubonani, ukuthokazi jikelele. Akele imbalele yami. Ngabonga ukuzwa ibaba emoyeni. Kodwa isikhalazo sami asizwakalanga. Ngibona ngani u-Albert Ncube umntwana esindebeleni nxa eqinisile. Kodwa engasibizi ngento esamtshelayo ukuthi kasiyifuni. Ngizwa lapha kwenye indawo uyayiphinda futhi. Into le kubizwa ukuthi ayikwanda ngamajawundi akasiyifuni. Ukwenzelani kanti khonokho? Usebenza ku-Studio 7 ithunye izano futhi na? Ngicela ke limbalisi ujele. Akayisule into leyi enyanyekayo leyi. Akabizi ikwanda ngekwanda. Kuphelele kwanabo. Ayisiyo into le.
Eh, salubonani, salubonani, salubonani. Sibingelele ku-Studio 7. Bantu abadala, bantu bakithi. Ngokulihlonipha nangokuzithuba. Eh, sisibonga i-Studio 7 ukusithulela indaba. Zonke zasezimo, zonke insuku. Izindaba ezizwakalayo. Sinibonga nonke basakazi. Sibonga nabalaleli bonke abafaka imbono yabo. Mina ngiza kusho ukuthi abantu bakithi abayekukhuluma kakhulu behambe bayebhalisa ukuvota. Uvote ngonyaka ozayo. Wonke umuntu ekwazi ukuvota. Kulilungela wonke umuntu ukuthi avote. Awukwazi ukuba nevoice ungavoti. Kumele uvote, kulilungelo lakho ukuthi uvote. Mina okhuluma ngiseplant under induna uBhangu ematokonye. Ngiyabonga.
Salibonani bathwakazi abahle, salibonani langaphetsheya ngapho ku-Studio 7. Siyabonga basakazi abahle, siyabonga ngokuletha indaba zinjengoba sinjalo. Siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngaphetsheya. Ngundweni futhi obuya nenkulumo enje, ngithanda ukulimukisa nokubonisa umthwakazi ngendaba yeGugurawondi. Indaba yeGugurawondi laba bantu abayiqalayo nalaba bantu abaleli cala abaqedakali ngayo. Indaba leyi mina ngelami side nangowami umbono nangokubathwakazi abaningi ngingathi mina kabavele nje beyichiyane layo ngoba kabazimiselanga ukuxolisa kabazimiselanga ukukhuluma ngayo lindaba engizokutsho ukuthi mina akusizi lutho ukubana vele bekhulume ngayo ngoba uma bekhuluma ngokukhompaseta kumbe ngithi ukubhadala abantu abafileyo ubhadalwa ngemalini umuntu ayisoze iyenze indaba leyo vele ukuthi ibhadalwe kasiyidingi imbhadalo yabo ngoba kuningi kakhulu okwamoshakalayo okwakuqala kwakuvele lokhu abacatha ngakho ngesikhathi besithi beletha igugura honde le babethi bona ma bekhuluma betshela abantu babethi bona badinga ama-distance noma ngithi abantu ababesempini abasalelayo benezikhali mina ngiyayichitha leyo nto ngoba uma kwakunjalo kwavela ngaphi ukubulawa kwabantu ababezithwele bebulawa kabuhlungu ama-mass graves esikhuluma ngawo ngasiwo bantu abantu labo asiwo mangcwaba kumbe ngithi amathuna abantu ababengama-distance labo abakhuluma ngawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleSomalia omutsha uqala umsebenzi nje ebhekane lenkinga ezigoqela ukudonselana kwezombusazwe lokuhlasela kwabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Umsakazo omunye uthi eMalawi libhekane lokusilela kwemali yakwamanye amazwe osukubangela ukuthi amanye amankampani endizamchina amise inhambo zawo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzulu weMelika kumele aphatheke kabi ngomkhuhlane we-monkeypox. UBiden wethule amazwi la ekwele South Korea izolo. Umkhuhlane lo uvame ukutholakala entshonalanga yezwekazi le-Afrika kodwa usumemethekile kulezi nsuku wafinyelela emazweni asentshonalanga komhlaba afana leMelika, Australia, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Impawu zawo sigoqela amaqubu amakhulu alobomvu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni sambuza ukuthi ungabe usufikile nalo umkhuhlane esigabeni sakhe.
Hayi, lapha eTexas umkhuhlane lo owe-monkeypox kungathi nje sisawuzwela siwubonele enyuzi besingathi siwuzwa khona ngapha kwamanye ama-states la njengabo-Massachusetts kumbe Eastern Coast lapho esiwuzwela khona. Ngapha ngakithi ngapha hhayi besingakaboni ama-cases esingathi thina sekukhanya sibili ukuthi nansi i-monkeypox. Kweda-ke kuyethusa nxa ukukhangele ngoba ukuthi ubonakale usuphunguba lezilonda kumbe sithi thina loko kuthiwa ngamathuthuva la athuthuva angathi aqumba amanzi lana bese kungathi kuyabhoboka kube izilonda. Akuyethusa, kuyethusa sibili. Okukhanya kusethusa kakhulu yikuthi imikhuhlane le ingathi ivela ngapha emazweni la aphambili esingathi thina i-developed world. Sekungathi kuyaguquka ngoba ungakhangela lawona lo mkhuhlane we-COVID-19 ungathi kawuqalanga emazweni la angathi awala anothanga always the one khona usokuqala ngapha lapha kulezimali khona okulezibhedlela owula bese kungathi kuyehlula ukuthi bakubambe bahle bakubambe kwenzela ukuthi kungaze kwamemetheka yikho kwethusa uwedlula ngoba angithi singakhangela imikhuhlane njenge-ebola kumbe imikhuhlane njengaleyana iyayiqala khona le Africa bahle bagijime bayevimba khona le ukwenzela ukuthi ingaze yabuya ngapha lapho okulamazwe lanothi le kodwa ke sokuqala ngapha
nxa sikhangela isimo esikiso baba Mthombeni isimo se-COVID-19 ubona ngani umkhuhlane we-monkeypox lo bazaphanga bawuqede yini bawubambe kumbe singabona umemetheka udala umonakalo omkhulu njenge-COVID-19?
Hayi, mina ngokubona kwami lo umkhuhlane ngibona ngathi ngumkhuhlane sibili omubi kodwa ke kungathi kulo mahluko omncinyane i-monkeypox le COVID-19. I-COVID-19 ibingathi ihlupha ngokuthi iba yiloko okuthiwa yi-airborne umoya lokhu ukuthi umuntu angathi lapha simule kumba khwehlele kumba khulume kumba thini kuhle kusuke kona laphana kuhle kuyenamathela komunye umuntu. Kodwa ke lokhu nxa ngingathi ngiyakuzwa kukhanya ngathi kufanele ukuthi uthintane lo muntu olakho ole-monkeypox kumbe abantu abahlala ndawonye endlini eyi-one oyedwa ngoba le-chicken le-monkeypox leyana sengathelela laba abanye abakhona. Mbona ngathi umehluko oza kuba khona ukuthi kuzamele ukuthi engxenye laba abantu abale-monkeypox lapa sebekunganelisa ukuthi basuswe lokho kungathiwa khona i-isolation ukuthi basuswe phakathi kwabanye abantu bayekwelatshelwa endaweni ethile. Okungumahluko phakathi kwakho le-COVID-19 ngoba i-COVID-19 ibingumkhuhlalelwano ongeke ususa umuntu ukuthi uzasusa lo uyemvalela ngale khonapho ukube kungathi kulobuzima obungathi abukho egcekeni. Lokhu mbona ngathi kuzabambeka ngokuya kwesikhathi ukuthi bakubambe ukuthi abantu nxa uzungaqalisa ukulunywalunywa kumbe uzuqalisa ukubhoboka izilonda kumbe uhle ususwe khonapho phakathi kwabanye ngoba kuthelelwana ngokuthi engxenye uthintane lalo muntu olakho. Ngibona ngathi yikho khonokho okuyi-information okulutshwane okukhona okwakhathesi sisazama ukuthi sikhangele ona lo umkhuhlane we-monkeypox. Sizabe siloke siwukhangela siwufunda ukuthi kambe kungaphathwa njani. Okwakhathesi kakukabonakali ukuthi kuza kwenziwa njani kodwa-ke uyethuza njengoba nje umongameli esitsho. Yikho engikubonayo baba Nkomo khonapho.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League izolo ngemva kokunqoba iAston Villa nge-3-2. IVilla iqale ikhokhela nge-2-0 abaningi sebecabanga ukuthi izanqoba iphe iLiverpool ithuba lokuthatha inkezo kodwa abafana beManchester City bahlasele okwesilo sokusele imizuzu embalwa bayilahla phansi Aston Villa kwaba isililo ngitsho la kuLiverpool yona ebisizibona isiba zintshantshu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uwele Switzerland namuhla emhlanganweni we-World Economic Forum lapho azahuka khona abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela elengise izandla. iZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto ezimqoka phandle kwelizwe ngaphandle kwe-duty kulakho ukubangela ukuthi amanye amankampani eZimbabwe avalwe izisebenzi bese zilahlekelwa yimisebenzi. Iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.